So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
into eyenziwe ngamapholisa imbi kakhulu njalo kabaqala ukuyenza sebeyenze endaweni eziningi sakhumbula ukuthi kobulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo
uZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo
ungakhangela o-MSU ubebe kubo 30,000 kathe sebe kubo 60,000 ouz sebe kubo 80,000
inhlanganiso yabafundi bamakolishi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela isola ukukhwela kwefizi ngomvulo unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19 zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uZulu useveze ukuthukuthela kulandela ukufa kwabantu abane engozini yekhombi ebhewuke ngemva kokupontshiswa ngamapholisa zinsimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo. Lomkhuba usudale ingozi ezifanayo esikhathini esedluleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ikhombi le idlule ku-roadblock igijima emgwaqweni wevumba mutare yasibhewuka kwafa abantu laba njalo kwalimala abayisishiyangalombili kodwa kajongo lutho ngokuthi amapholisa iyiwo abangele lingozi ngokupontshisa limota igijima. Izim Life ithi abantu ekade bekulikhombi bagoqela abantwana besikolo. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi amapholisa ehlasela abezimota ezithwala uZulu ezisebenza zingekho phansi kwezubko khona osokubangele ukusilela kwezimota ezithwala abantu elizweni. Iningi emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo selisiya emsebenzini ngenyawo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into eyenziwe ngamapholisa imbi kakhulu njalo kabaqala ukuyenza sebeyenze endaweni eziningi sakhumbula ukuthi kobulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo lapho abaphose khona ama-spike imota yalahleka emgwaqweni iyabulala abantu abaningi kakhulu. Ngabe bekulohulumende owabantu obusa ehlonipha abantu amalungelo abantu lezi zigebenge lezi zigilamkhuba bezizafela esitokisini bezizafela ejele ngamacala okubulala kodwa ke phela benza lokho abakuthunywe ngohulumende ukuthi babulala abantu ngokuba kula muntu ongakwaziyo ukuthi ukufaka ama-spike emoteni ethwele abantu abaningi kuizaletha ukufa kwabantu ngakho ke le njongo yokubulala ifezekile bebevele befuna khona lokho yikho kwenzakeleyo.
Ukona ungathini Ncube ngokubotshwa kwezimota ezithwala abantu ezisebenza zingekho phansi kwezubko osokudale ukusilela okubi kwezimota emadolobheni ikakhulu njalo osokubangela ukuthi abantu baswele izimota baminyane abanye ngababi kwasebesiya emsebenzini ngenyawo?
Izimota akufanelanga zibotshwe, kumele abantu bakhululwe basebenze ekuthutheni njengalokhu belazo lezo zimota ngokuba kakula misebenzi akula ezomnotho elizweni ezingondla abantu ezokuthutha zingeyinye ezindlela lapho abantu abondla khona abantwana ababhadala ngakho irenti ababhadala ngakho ischool fees abathenga ngakho isinkwa impuphu isitshebo ngakho ke nxa uvala kuyona leyandawo uvala impilo yabantu akula ndlela yokuthi baphile ngaphandle kokuthi kube yikhona lokho abakwenzayo ukuthi basukume baye emgwaqweni bayethutha abantu ukuze bahambe belokudla ezindlini bayekondla abantu ababo. Ngakho-ke uhulumende kumele akuyeke khona lokho akwenzayo, akuyekele, angaqhubeke bopha abantu abondla abantwana, kavuse ikhono mi kavuse zomnotho, kube le industry, kube le ndlela yokuthi abantu baphile ngezinye indlela. Kodwa layo nale yokuthutha abantu angayivali, angabopha abantu. Ukubopha abantu ngale ndlela kwephula ilungelo labo, into engadingakaliyo, into esingayitholiyo emazweni abuswa ngendlela eqondileyo.
Yebo, uhulumende uthi izubuko yiyo yodwa emelithwa labantu, kodwa sokuvelile ukuthi lokho akweneliseki, ayiwenelisi lowo msebenzi izubuko. Lungalungisiswa njani lolu daba?
Indlela yokulungisa inkinga kwezokuthutha yokuthi usibuyele lapho besikhona, sibe lozubuko osebenzayo, sibe ne-private transportation esebenzayo. Lezo zinto zombili, i-free market ikaZulu, izakhamizi zisebenzisela izimoto zazo ngokuthutha ngendlela efaneleyo, behamba besiyathola ama-license lawo afunakalayo. Lo zubuko la esebenza ngendlela efaneleyo, izitimela zisebenza ngendlela efaneleyo, konke lokho nxa kuhlanganisiwe kwenza kube lula ukuthi abantu bathole i-transport bafinyelele emsebenzini nasemakhaya. Lokho okwazubuko yedwa kakusebenzi, kubuleli lizwe, kuqhubeka kulibulala ilizwe, njalo kuza kwehluleka, usoze kuphumelele noma sekutheni. Into nje engelamcabango phakathi engahlelekanga eyayivele ingafanelanga ibe khona. Kababuyisele i-free market, abantu basebenze ngendlela kade besebenza ngayo, baqinise uzubuko kubambisane khona lokho. Kanti ke into enkulu futhi kudingeka ukuthi baqinise zomnotho kakhulu, ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile, kodwa hayi lohulumende kuyamzimela, kunzima kuye, ngeke akwenelise lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uyakwazi ukuthi kulokusilela kwezimota ezithwala abantu, njalo uphezu kwalo lolu daba. Inhlanganiso emela abafundi bamakolishi kanye labamanyuvesi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo, isola ukukhwela mahlayana kwenhlawulo yemfundo kumkhankaso wayo olesihloko esithi hashtag fees must fall. Amakolishi amanengi akhweze imbadalo okuchiye abafundi abanengi besebunzi zimeni. Izikolo zemfundo yaphansi lazo zenze okufanayo. Izinasu ithi mhlaka 9 abafundi bazatshengisela emakolishini wonke bawavale. Inhlanganiso zababalisi ezifana le-ATUS zithi ziyalusekela lolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wezinasu umnumzana Binoni Ncube.
Ungakhangela o-MSU bebekubo 30,000, khathesi sebekubo 60,000+, o-UZ sebekubo 80,000, o-Chinoyi sebekubo 80,000. Roughly ngathi ama-school fees amuve from i-range ye-20,000 to 40,000 to i-range ye-70,000 to 90,000. Abanye behamba baze bafika ku-100,000+ RTGS. Eyiyo into enzima kakhulu kuma-students ngoba khangela indaba ye-school fees. Thina sitsho okwe-school fees kuphela ngoba sizitshela ukuthi yikho lapho i-ministry ouhulumende angenela khona, njengoba kuyilungi kungumsebenzi wakho ukukhangela ukuthi abantwana bafunda kuhle. Ngoba nxa sikhuluma nge-school fees asikabali indaba ye-rent, ngoba ngikhuluma kanje ama-rentals basithi sibhadale from $50 to $5 per day, per head, per room lesabe sihlala khona. Uzathola ukuthi kule room elabantu abangu-4 bonke bebhajala maybe from ranging $55 per day, and asikakhumila ngentengo zokuthi abantwana siyadla ezikolo la. As i-grocery sinkwa sikhwelile, so sokumele ngikhethe mina ukuthi ngithenge isinkwa ngindlela amuhla yini or ngibhadale leyo mali ye-rent yamhla lokho.
Amapolisa li watshelile yini ukuthi lilohlelo lokutshengisela ngoba sesike sawabona elichaya njalo elibopha kuma campus lapha nxa lithe laba lohlelo olufanayo ikakhulu likhonona ngodaba lwama school fees lolo.
U-Secretary General wethu uzaphambisa incwadi kusasa but impendulo vele nje siyayazi. Nxa behluleke ukuphendula sibacela ukuthi balungise indawo yeschool fees. Kutsho ukuthi le ncwadi leyo sayihambisa ukuthi basinike leyo mvumo yokuthi sibatshele futhi okwesibili ukuthi imali zathi abathi sizibhadala sizenelise abasoze bayiphendule. So thina sesikhangela isituation esiyibonayo kuma-institutions, into esiyibonayo ubunzima esibutholayo njengama-students. Sekele yini ukukhuluma ngobunzima bethu ngenxa yokuthi ipolisa licabange ukuthi lingakhulumi or sikhulume baphele babophe batshaye ngoba vele at the end of the day kuyafanana. Ubuhlungu osabuzwa sithayo lobuhlungu esibuzwa sehlule kutshona ilanga sidlile esikolo kuyafanana ngoba at the end of the day okungasikufayi kuphi. But siyazama ngazo zonke indlela ngoba sesivele sazama lokubabhala incwadi, sazama lokucela ama-meeting abaphenduli. In fact, uminister wakhuluma kuparliament wathina justify ukukhwezwa kwe-school fees for quality education. But thina abantu okuthiwa senzela i-quality education yangkhona asiboni ukuncedo bayo ngoba laseklasini yakhona senelisa ukuhlala phansi ithole i-quality education. So amapolisa la kumele azi ye bazabuya babophembe bayachaya kumbe benzani but kumele bazi ukuthi sifunda labantu ababo futhi esibabona laba alamba. So lapho umpolisa mayesiza ezophakamisa imvubo yakhe chaya kumele aqale azibuze ukuthi lapha sengichaya umntanami ongitshelayo ukuthi baba imali leyo iholayo wena incana yena elisi ukuthi ngifunde esikolo kodwa yena usethunywe ngomzali womunye umuntu ofunda esikolo esiphezulu ongafunde lapha elizweni ukuthi hamba uyochaya umntanakho ufuna ukukutshela ufuna ukusitshela ukuthi imali esikuholisa yona wena incane ngakho-ke la yena ikene elisi ukufunda esikolo. So bazaphela babuye but siyatsho nje ukuthi asisela ngenye indlela ngoba singaze sivule sibuyele aso ezikwanisa lokubhala ama-examinations akhona siyehluleka sithwele nzima okungasikufaki kuphi.
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu. Umphathintambo obona ngemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murira ubengabambeki ecingweni. Iparlamente yakweleBhilitane isipasise umthetho oza kwenza ukuthi abantu abangena kulelo lizwe ngaphandle komthetho bahanjiswe kweleRwanda lapho abazahlala khona belinde ukubuyiselwa emazweni abo. Abanye bathi lo mthetho awusoze uthinte izizalwane zeZimbabwe kakhulu ngoba ujonge labo abafohla umngcele. Kodwa zibikwa zikhona izizalwane zeZimbabwe eziyake zingene eBhilitane ngalindlela zivela emazweni angomakhelwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwelamalungelo esizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane umnumzana Panyika Karimanzira.
Uqondane labantu ababengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi babengene bengadlulanga e-border. Okufanisa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya eSouth Africa bechapha uLimpopo bengadluli e-border. Kufanana lakho noko ukuthi khona abantu ababengene lapha e-UK bengasebenzisanga i-border yibo abazahanjiswa eRwanda. Ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona kodwa bephephela e-UK. Ama-cases awaprocesswe yi-UK kodwa bengathola i-asylum bayahlala khona ngale eRwanda akutsho ukuthi bazabuya lapha e-UK. Umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula e-border bafikela e-airport ngoba babe bebuye ngendiza mshini. Umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi. Yeah, yibo aba-affectwa kakhulu ngumthetho lo. umthetho lo thina masi ukhangela hayi aso umthetho olungileyo umthetho olobandlululo phakathi njalo akuhambelani nge-international law umthetho omubi kakhulu mangi ukhangele mina
manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ungani udaba lonalolu olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe
udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe mazibuya lapha eUnited Kingdom kumbe eEurope zibuya ngendizamshina kutsho ukuthi zifikela e-airport vele kutsho ukuthi zingena ngendlela eqondileyo so aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe kodwa ke kungaba lalabo abantu abanga izalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland zibeke sezicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ama-passport ye abantu abanjalo yes udaba lolu lungabaphatha ngoba mase befika lapha e-UK bafika bengabantu abangelandlela yokutshengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK ngoba bangangena e-Ireland bayafihla kumbe bayalahla ama passport abo babe sebengena lapha eUnited Kingdom ya labo abanjalo ye kuza bahlupa bazaphatha lo daba lo
linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo
angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwa khiwa kutsho ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngapi okutsho ukuthi linyathelo elobandlululo
umnumzana Payika Karimanzira ulwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abafundi emakolishini labongi baqoqa ukutshengisela beswela ukukhwela kwempatalo yemfundo kanye lokuholiswa imali ephansi. Izim Life ithi kulomsolwa omiswe enkantolo uGift Nyamayevu esetheswa icala lokuntshontshela umqatshi wakhe ongudokotela imali engange $38,000 plus kanye le £2,000. Ikroniko ithi isivuno somumbu eZimbabwe lonyaka siza kwehla ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% ngenxa yokusilela kwezulu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nemsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona ukuthi nabantu libanike ithuba lokubana baphawule bona yabo imbono. Siyabonga kakhulu sathi ungahlala kunjalo. Sibuye siphawule laphana endabeni yokuthi abalandeli be-MRP baqathanisa i-CCC le-ZANU PF ngithi hayi cha. Mina ngibona ngathi ngumbono omncane yona i-MRP iyebambisane le-ZANU PF ngoba abafuni kube lotshintsho kulolalizwe ngoba i-MRP ithatha abalandeli bayo ithi bavotele bona njenge-MRP. Kodwa bona banangitsho yena upresident. Upresident we-MRP asimuzwe funa ukuguquzela ukuthi yena abe ngupresident wezwe. So yena imfuno yakhe ayifunayo ukuqumizwe kodwa uzoqhuma kanjani izwe angazange agavene ebe ngupresident. So sithi abantu bakithi bengakhohliswa i-MRP. Asingeneni sonke ku-CCC yabonisa nichamisa. Sikwazi ukuthi phambili labo sesingakwazi ukukhuluma ngayo i-MRP ukuthi mhlawumbe lathi sizigavene endaweni yethu singamaNdebele njengalokhu kwenziwa ngezinye izizwe ukuthi nge-province nge-province. Kodwa lokho ngiyeli kubone ngaphansi kwesikombuso ezanu PF ngaphandle ukuthi uzoqale kuphathe i-CCC ingaphatha ingakwazi ukungilungisa lokho ngoba angiboni kuyinkinga. So mina ngithi abantu be-MRP bonke nje ngakuya ngami ngabe bangena ku-CCC ngoba uma bethi bazimele bona be-MRP bafanele ukuba bayizanu PF. Mina ngibabona kanjalo nje ngowami umbono. So sicela abantu bakithi nje ebebonisane nje khona phana ngayo i-MRP yabo ukuthi iqala kuphi and izogcina isikuphi. Siyabonga kakhulu.
Njani u-Studio 7 donke balaleli labasakazi ngiyabingelela ngizama ukuphendula lobaba lo okhulumile ekuseni uthi sikhupha iphizano sivotele umqondisi. Umqondisi akakhontestile kuba ngupresident baba, uzwisisa kahle. Umqondisi angenele ekhethweni lokuba ngupresident. Umqondisi uvotela ukuba ngamakhansela ama-MP nokuthi ube yi-presidential. So ungangukuthi nxa uzathi sivotele umqondisi na asuke asimele ku-presidential siyamvotela ngaliphi kanjani. So ngomunye umdlalo ozobe uzesiphambanisa, singamaNdebele, singamaNdebele iphathi yakithi. Kodwa-ke okokuqala asikhangeleni iphathi eyiyo engasikhuphela iZANU-PF. Hathi ukuthi sikhangele kwamqondisi, umqondisi labe uyasiduhisa, ayazi into ayifunayo ngoba yena uthi akamelilizwe, kumele ematibheleni kuphela.
Ambingelele kustudio 7 yembingelela mphindaphinda sendiloko bakithi ndiloko engikunjani ngofonayo, kodwa hayi isikhalazo zami kwazithatha. Ngicelisa bakithi ngixhumanise nama-human rights ukuze nami ngike ngikhulumele ilungelo lami njengomuntu ye njengesizwe salapha eZimbabwe. Ngike ngikhulume nami ngendaba zami bakithi. Angikwazi ukuthi kufanele ngilandele liphi i-channel so that ukuze nginjani ukuze nami ngithathwe njengomuntu. Ambonge. Ye njengakathesi nje ngikhulumele ukuthi ngikhalela nami ukuthi ngike ngivotele ilungelo lami. Abantu abanjani ababhalisayo laphana badlula eceleni lapho ngifika ba-teachers bazothatha laba abanjani abafuna ukuthi baba-register njengoma ngabe sebethethe ebabo thina sisale eceleni. So kasikwazi ukuthi sizabhalisa sizakwanisa yini ukuyavota ikakhulu imakhorokhoro ngoba abantu abaningi abanye babelahlekelwe izithupha abanye nama-birth certificate into ezinjengazonezo. Yikho manje siyacelisa ukuba sithole nathi funa mhlawumbe umeli ongaba ne-voice engcono nathi sibese sinjani sibese siyakwanisa ukuthola amalungelo ethu siyovota siyenze konke okufanele kwenziwe ngendlela yakhona. Belfast Malinga Ndlovu kuyo lokhulumayo.
Njani 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 basakazi bethu abahle, ngibonge ngithanda nami ukudlulisa lapha ukuthi kanti lezanu lezanu le isenzelani shuwa. Kambe abantu abathi sibambane nabantu baseMpumalanga belokhu bekhokhelile njalo for 42 years kodwa shuwa. Kuthiwa sithini thina singamaNdebele? Hayi bantu bakithi, hayi khona. Ake livukisane amakhanda kabantu. Laba bantu ake sivukisane amakhanda. Ake libheke uChamisa. UChamisa ngoba wayekwazi ngesikhathi beku-MDC Alliance ukuthi uPopula uyena wathi ebona ukuthi kunjalo wayengalindanga iCongress ukuze win iThokozani Khuphi kodwa wagijima wamthathe. So ma sikhuluma kuthiwa silobandlululo, hayi bantu bakithi, hayi bantu bakithi, ake sizame ukuyilungisa le ndaba. Bantu bakithi amashona kasiyenzeli lutho. Ake libheke kuwo wonke amazwe lapho esilama embassy khona ukuwambona umuntu wasesiNdebeleni kuthiwa sibekezelele, sibekezelele into enje. Hayi bakithi, 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 hayi 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 hayi, nayi MRP bantu bakithi, bantu basesiNdebeleni ake liyekele ukuba yizihwaba, ake liyekele nje ukuzicabangela, like licabangela abanye abantu, abantwana ukuthi abantwana bakhula beyini. Ha
molweni baphulipu ngomsakazi omuhle kumagumba amane omhlaba. Awe ngilithanda thandinga livuswa njani kuleli khaza linje eselikhona ligogodile mpela. Awu futhi malani bantu liphephe kumafulula akhona. Ngilibulisa lonke kumagumba amane khona apheduze kwami emavillage nedaluka kandangula sivalo spangan 1 and 2 Steadland wanke ekezi ekuhole. Awu azikhulumi khonale erisaphe. Siyalithanda bantu, ngilithanda njani empowenzi phazi khona kobhulu. Hayi ngilithanda bantu, philani ngenkosi, philani ngenkosi. Khonapha esipanganiyazi amajaka kodube. Ha siyabonga, siyabonga kulalela umsakazi omuhle kuseni nje
muvele manya edalu. Sawubona wasakaza Studio 7 okhuluma ngudewa from Acholocho ngiyekembe mude nje ngifuna kuba mfishane abantu baseZimbabwe maZimbabwe amahle ngicabanga ukuthi ayikho into ehlula uNkulunkulu uNkulunkulu ngiyoza silamulela kulesi simo esibhekane naso umkhuleko ngicabanga ukuthi iyoza sinqobela asikhulekeni bakithi ukuthi kuleli khetho luzayo kulo khetho olukhulekile njalo oza oluza silethela utshintsho elizweni lethu ngoba kudala sihlupheka ngaphansi kwepharty eyodwa eyathatha umbuso umnotho umile utempo yonke into ihamba kahle elizweni lethu kodwa leyo party ngenkohlakalo yayo umnotho manje uphelile uguqe ngamadola.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. EAP ithi abahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo babulale abantu abayisikhombisa esabelweni seBono kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abahlamuki abahlasele inkamba yamabutho e-African Union kwele Somalia ngolwesibili babulale amasoja kwele Burundi angamachumi amathathu. Singene kudaba lweMelika. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UBlinken uphatheke emcimbini weWhite House Correspondence Dinner ongenwe ngamakhulu abantu abagoqela uMongameli Joe Biden osaziwayo kanye lentathelezindaba ngomgqibelo. Kubikwa kulabanye abaphatheka kulumcimbi labo asebetholakele belomkhuhlane lo. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris laye ubanjwe iCOVID-19 kunsukwana ezedluleyo kodwa ubikwa esesilile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Dan Moyo ohlaziya njalo ezombusaswe.
Kukhanya sengathi kulamalanga ukuba COVID-19 positive akusafani lakudala ngathi last year mayiqala iCOVID ngo-2020. I think because of ama vaccinations. I think sesifike lapho abathi khona sesiku herd immunity manje ngoba most people are now vaccinated, so igciwane leli alisakwazi ukube lizitshintsha kakhulu ukuthi libe yingozi. So ispread leyana iyabi lokhu ikhona ngoba igciwane leliyana lona lokhu elikhona even though seli-weak selingakwazi ukuthi ligulise abantu kakhulu. That's why sibona e-White House abo Kamala Harris nalo Secretary of State uBlinken okhuluma ngaye balibambile igciwane. Obviously ma ukuthi uteste positive kumele uquarantine and so forth ngoba akwazi ukuthi ungalinikeza omunye umuntu ole-weak immune system abesegula.
Uhulumende weMelika usekethisile kanti labantu labo abanye isebekhohliwe kabasagqoki amamaski isingathi ingozi yalomkhuhlane isidlulile yini.
Ingozi yeCOVID-19 ayikadluli depending ukuthi wena uvaccinatedwe noma uvaccinatedwanga, and also depending njalo lokuthi uvaccinatedwe ngayiphi ivaccination.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. UZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes eMutare izolo. Inhlanganiso yabafundi bamakolishi izinaso ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela kwefees. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.